tindi chiti moswela zvakanaka.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingani vuka njani sulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 10 Mfufu 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni uthi abantu besigaba semandebeleni balakho ukuzikhethela ukuxexebuka nqa bengalandela uhlelo lwe-referendum.
Bathi ndweni sakuzwa khuluma kodwa isizwe leso sikhuluma ngaso singaphi esingaphandle kweZimbabwe. Akula ma facts, akula ma figures, akula nje iphetshana elilodwa.
Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi alethuswanga impumela yokhetho lwe-by-elections olwemperengwa lasenyanga ngempelasonto.
Hathi lingalahlimbeleke ngokufelwa khonokho ukuthi sesikhona emareserva, sesikhona emperengwa lapho sazisuza 5 khathesi sesile number efika kuma-100 and some.
Lamhlanje sizalethulela ingxoxo yomhlabeleli othiwa nguJust exoxa lo-Ezra Jesus Banda.
In fact, uJust ngamthiwa eGoli kunokunye nje kwakuyenzakala nje kuyiphathi nje abantu baphonga ukuthi juicy because nganginathi juicy but wakuhambelana lebizo lami njengoba nje iqalisa ngojuju.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Induna yesigaba sentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni uthi abantu besigaba semandebeleni balakho ukuzikhethela ukuxexebuka nqa bengalandela uhlelo olusemthethweni olwe-referendum. Undiweni uthi i-referendum okulukhetho oludinga ukuba uZulu wesigaba uyafuna yini ukuxexebuka kulizwe leZimbabwe kumbe abantu besigaba bengaba bebaningi abathi hatshi kungayenziwa. Ngesizwe ingxoxo esiyenzelaye.
Lapha emhambeni zami emazweni amaningi kakhulu bathi ndweni sakuzwa khuluma kodwa isizwe leso sikhuluma ngaso singaphi esingaphandle kweZimbabwe. Akula ma facts, akula ma figures, akula nje iphetshana elilodwa ukuthi inani yabantu abaseGoli ifika ngaphi. Kodwa lokhu kumele sikwenze madoda ngoba nxa umthetho uzathutsha kweZimbabwe and election is disputed njoba siyakwazi ukuthi izaba disputed, umkhonto omkhulu esingawucupha ukuveza incwadi leyo ukuthi inani yabantu abangaphandle kwelizwe abarejistileyo bangena ku-independent different vote nansi nani. Ngikhuluma lokhu ngoba inkulumo leyo sesiyikhulumile emazweni amaningi ku-African Union, ku-United Nations, kumahulumende amaningi, ku-SADC khona sesikhulume labo bonke bakhangela khonokho ukuthi hayi mdlali into engasihlomisa lathi njengamazwe nxa sesikhangela i-disputed election yikuveza imvelophu leyo ukuthi imhlambi yabantu laba abangangenanga kumkhetho ifika ngaphi. Then sesikwazi ukuthi hayi noma umkhetho uqhubeka eZimbabwe khonapha kuzaba lokudonselana, kuzaba le-vote rigging, kuzaba lama-fraud, kuzaba lezinto eziningi kodwa singaveza incwadi leyi evela kudaso inikeza izizwe ezinenge amandla ukuthi zingenele into yeZimbabwe, zingenele ukuganga okuqamuka kuZANU-PF, zingenele ukuthi noma is disputed, noma izano ingafuni ukuvuma kodwa ngenxa yencwadi le sizaba lohulumende omutsha.
Nxa ukhangela wena ezombusazwe ungathi zihamba njani, kukhona yini okumele kulungiswe ikakhulu sesikhangela ukubana ukhetho oluzayo soluseduze.
Ngiyacabanga nje ukuthi mhlawumbe ngxenye into engakhanyisela kahle i-example esiyibone nje amalanga lawo abadlulileyo. Nangu Putin wenzile i-independent referendum, wenza i-independent vote e-Eastern Ukraine. Eseyenze khonokho wama egcekeni ukuthi ngalelo ke mina sengithatha umhlabathi lo ngoba ngenzile independent vote phakathi kwabantu lawo. UPutin kacelanga imvumo ku-Ukraine ukwenza khonokho. UPutin kacelanga imvumo ku-constitution ye-Ukraine. UPutin kazanga sebenzisa ama-structures ze-Ukraine ukwenza umthetho lo. UPutin ignored totally and thoroughly and completely i-Ukraine, le hulumende wabo, le mthetho yabo, le constitution yabo. Wathi no, let me go to the basis of democracy, which is the plebiscite, the ability to vote and cast a vote in a ballot box. There I will hold my argument. Lati, Bantwinkos, lati, we can do that. We do not need firearms to do that. We do not need anything miraculous to do that. Okudingakalayo nje ukuthi sikwenze. We do it. That way around, lokho kunika izizwe eziningi amandla ukungenela indaba yeZimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni induna yendaba zinduna ubexoxa icingweni le studio 7 esebilitane. Ivandla le Citizens Coalition for Change lithi alethuswanga impumela yokhetho lwe by election eMberengwa lasenyanga ngempela sonto. Amalunga amelele libandla anqotshiwe kukhetho lwezigaba zombili zona lezi. Ngeviki ezayo kulolunye njalo ukhetho lwama-by elections e-insiza lasemadopo. Ngesizwe amazwi kamsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasmanda.
Mahlale Zulu, lizwile impumelo yenyanga leMberengwa ukuthi asiphumelelanga njengesisi. Hatshi lingalahlimbeleke ngokufelwa. Khonokho ukuthi sesikhona emareserva, sesikhona eMberengwa lapho sazizuza 5, khathesi sesile number efika kuma 100 and something. Kutshengisa ukuthi hayi isisebenza ngikatalala. I-tactics zethu lenhlelo zethu zomgwazo zilo bubelo. Into efana sinanzelele ukuthi akukabi lama reforms ahambelana le constitution. Ababusayo abafuni ukuthi siguqule izinto ezingahambelani le democracy. Khathesi sibona abantu almost half polling station bayavotelwa, bavotelwa ngumuntu oyedwa. Umama uyabe engafundanga iqiniso kodwa phela umthetho uthi ufanele uzikhethele ukuthi uzavothelwa mbani. Khathesi sesibona abantu oyedwa mbe ababili yibo abavothela 50% of all electorates. Akula free and fair elections kakhulu emaphandleni enyanga leMberengwa. Sibone behamba bethusela abantu bebatshela ukuthi lingavota laphana sizalibona ngemtshina. Sifuna ukuthi wonke umuntu evotelwe nguchairman noma ngomunye omelele usabhu. Konke lokhu akusiphathanga kahle. Thina sifuna ama-elections a-free and fair. Kwenzela ukuthi 2023 ozawina echaye lihlombe ngulo umuntu omdlileyo. Lo mdlileyo laye echayele lo owinileyo. Okwamanje sibona ngani iZimbabwe since 1980 impumelo yama-election yiyo ephelela ema-court, yiyo ephelela abantu bengazwanani. Yikho ke siyamangala ukuthi kambe njengoba sifunde kangaka eZimbabwe, United Nations isipha 97.5 total literacy rate, 97.5 kutshengisa ukuthi abantu eZimbabwe bafunde kakhulu, bayakwazi ukubhala lokubhala inamba isamba. Kota sesia vota sibone 57-60% baya votelo. Akusa hambelani la mastatistics eze mfundo zetu. Konke loku kuza kwenza abatwana bashele umfuto kwe mfundo. Webono utichara babono unesi se votelo sesiti kafundanga. Kuyaya angisa njalo kushukumezu mzimba loku. Bantube mberengwa le inyanga. Singa la simbelego ngokufelo. Sesiza kela manje olucha intanga ukuthi come 2023 tie vota. Sesipobo zide kono kweni kwenzileyo siya kubonga ngoba kudala kwa kufele kungala muntu we opposition ndaweni lezo. Hayi siya bonga mahlabe zulu. Singa la simbelego ngokufelo.
Lawo ke ngamazwi kaMnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Imizamo yokukhuluma labezanu PF ngokhetho lolu yehlule. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Ivandla elitsha elakwelelesuthu elisungulwe kuwonalo umnyaka libikwa kuyilo elikhokhelayo kukhetho olwenziwe ngempelasonto. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi ibandla lezanu PF liyakhala ngokuthi selingenwe yimpehla. Ngalokho ukomisari walelibandla uMnumzana Mike Bima uthi sebeqashe ingcwethi ukuthi zibaphathise ngokudinga ubufakazi obungabamba laba bantu, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi uhulumende usevule ikolitji lezemfundo yezandla iPolytech eBinga. Leli phephandaba lithi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye owathi ikolitji le yakhiwe ngemva kokucelwa izakhamizi zeBinga. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sona njani ntungwa lonke nje basakazi bohlelo esingeke siligambe ngamabizo lonke liyazazi lina limatilizi inikeza indaba kodwa omqoka vele kakhulu ntunga lojonga yibo abadala laba masini yakumsakazi lo abantu bakithi abake baphunga uvuma labo kwelilanga baphunga lapha badliwe khona ngama election phela sengayenza so bantu liyagcina lana selingani libonakala ukuthi ililamanga uyazi ukuthi ungaphunga uba lawo kwesesikhathi libe ndawonye laba endlini lethi hayi lamhlala lathi sikhuthile kuyabarayi ukuthi kuphela lapha elidliwe khona kutshontshele hayi lani liyazulazisa manje lingazayenza so vumanini lani lapha elidliwe khona ukuthi hayi lapha namhla sidliwe hayi lapha namhla siwinile awuthi lingadliwa lipho ngokuthi lilotshiwe hayi hayi lingazenza so mani liyaphongela seliphina lani thina abantu landeli wenu sesilibona ngani hayi into eliyenzakala liyazi liyasidanisa nxa lingayenza so ngepolitizini sililandele emuva okunye lawe vuma lawo uthi hayi lapha lapha lisitshayile madoda sizahlanganani phambili lidinga amaphutha ukuthi kuyini kungcono engikuthandileyo okuthiwo ngomunye umnasingeni ebantwaneni luyana onguyokhangele ngezama-election futhi abantu abancane kabavoti yona lani into futhi limele inanzeleli i-CCC abalandelwayo ngabantu abancane abaningi kabavoti sikhangele thina ngesikhathi kuthiwa sikhangele amabizo bekuthona kugcwele abantu abadala bodwa abantwana bengayi ungahlangana ukuthi abatshaya athi hayi kusinceda ngani thina khonaukuyana kumele kunanzeleli kodwa lapho liyabe-adresa khona bagcwala abantwana khonaukuyana lakho kungeyinye igepu elimele inanzeleli ubuye ukuthi lingaphoma ngokuthi lingadliwa lirojiwe hayi hayi lingayilisoli
Believe kaule kunjani bruru wami kunjani banjani abanye abayini khona ngaphesiyoneni angikuthuki bruru wami sori ngixolele angijayelanga ukuthuka umuntu iyazi ukuthi ngiyazibuza angicabanga ngawe kangikwazeka ungazi futhi awusuzibe ngazi kodwa ngiyacabanga ngawe ukuthi kathi izanu PF ifonywa le yafonyelwa wena wedwa kumba abantu bonke abakhona emhlabeni nxa mbona ngani wonke umuntu olapha ungaphansi kwembuso wezanu PF wonke umuntu lapha emhlabeni kodwa abayisola lapha eRoma khona bayisola ngoburongo abayisoli ngoburayithi through ifolonywa ngumnangako abantu nxa besola umnangako nxa besola izanupiyefu basola umnangako ngoba nxa ingama nje iyiphathi phonge ukuphanyekwa bethu izanupiyefu ngezi yenzela uthole ube ebantwini mbenzela uthole uhle akula lapho ongadifendi khona angazi madoda umnangako ebeirongo njani kutho ukuthi kawumthandi ingqamboni uyamzonda yikumtshotshozele ukuthi enze kakhulu ububi kuthi ufuna ukumtshaya ikhu ngqambona ngani awufuni ukumtshaya ikhu ngani kuthi uya kumncede lapho ubona khona kuro ukuthi hayi lapha siyavuma sibili uba upresident urongo ngalokhu lalokhu lalokhu kikho konke uyagwanyuza uhlale phansi ye uba upresident ye uba upresident kathi senguyihlo vena usiyihlo mnangakho vena umuntu nje layo ophilayo njengakho akufundi ukuhlonipha amandebela kini hawu wahloniphe nje kwesinye isigala ukutshaya indiva lobubona ukuthi konakele ngaphi akho kunamathela nje engani ukuthi wawunamathele nje esigamba sesurichini program kuyayangisa lokhu abantu bonke bokuzwe kuma audio lale studio zonto bakukhuluma njani akekho ntsho yedwa okungenzeka sibi nxa kungenzeka ukuthi 2023 ZANU PF idliwe uyabusesawela ukulala endliwe uthi engizeba zakulanda abantu bezokubulala kade abalandaba lawo bakubona ukuthi kulokunye okushota kuwo
sanibonani sanibonani bakwethu nonke nje balandeli baka studio 7 nawe mfowethu Chris Kande osidlalela indaba mfowethu siyabonga mfowethu konke nje osenzela khona nokuthi sinike ithuba lokuthi nathi siphefumule sikhibele izinsolo esinazo noma sithi ukufaka impono nathi esiyibonayo noma yizwe noma ingasebenzi lutho kodwa ekugcineni abanye bayakuzwa ngithi mfowethu ngicela nje kancane lapho ukuphawula kakhulu ngale ndoda lenithi ngugawule le ndoda lena mina ngicabanga ukuthi lo mdida ikhanda lakhe lisase right ngoba ungabona thina ngabe mathebeleland bakithi siyahlupheka kakhulu and kwayena ugawule lo uyazi ukuthi siyahlupheka kodwa ubhizi lo-ke eprotector izanu ombe noma yini yena ayidlayo enkulu bakithi engasacabangeli phela ezinye ingane abantu abasofo abantu bebabheke kahle la bantu abathakathi banenhliziyo ezimbi ngoba phela uyabona ukuthi abanye abantu bazama ukulungisa bona babhizi bachitha abaloko bethi izanu izanu manje umqondisi umfowabo uzama ukulungisela yena kwayena bhize mloke bhize protectizano yini kanti ngugawule bakithi sahluphe kangaka kodwa lokhu ngikhuluma ngoba kusenhlizweni yami ngiyamzonda inhliziyo yami yonke angimthandi uze ube ngcono lo uthuma noma uyabethi ngiyabonga ngicela uyihambise le record ayizwe nalo gawule kunendaba ukuthi uzoyenza
studio 7 studio 7 lijani kanti kubungelela bonke oChris Gande uNkamile Inkomo oEzra Chikasanto oGaino Gumede bonke nje abasakazi oBrenda Boy oPrasidis Jeremiah bonke nje elingabe lisilethela izindaba ezindaba zeqiniso izindaba ezinhle ngithanda ukulibingelela ekuseni yanamhlanje ngibonga umsebenzi womhleli wenzayo lokhu ezidayi lokhu ezimbabha sikubekeni enkosini asikubekeni enkosini inkosi yiyo ekwaziyo konke okwenzakalayo njalo ma kungayenza siba kungavumi amabandla wonke abambana ahlabele ingoma wani bahlabele ingoma wani ukuze kube le mpumelelo lwesibhabhu njalo bencengisa lanje inkosini ngoba inkosi yiyona eyasidalayo ukuba nezimbabwe kulunga ezimbabwe hhayi asikuthiyelela ezandleni zenkosi ngiyabonga ekuseni yanamhlanje
to 7 hello ngabe ninjani nonke Ntungameli nebandla omagumede lapho nabodube hayi ake siphendule uGawule Gawule
wena baba Gawule yekela amanga sikhuza nsuku zonke sithi yekela amanga ungasitshele thini ukuthi i-MRP yabo yazohlasela i-police station unamanga ungumuntu omdala unamanga wena baba unamanga shuthi vele emzini wakho kuphilwa ngamanga ngumfazi wakho ngumntana wakho ngumzukulu konke ngamanga nawo nje sizokugugila ulikhehla uqamba amanga i-MRP ayizange yahlasela i-police station babeyobuza ukuthi umongameli wabo usiwephi okay sitsheleke manje ukuthi okay umfu wabo kamongameli manje yena into ayiboshelwa yini baba sekuseduze ukuthi sidile nawe sisakunyonyobela mpela sizofika kuwe masishane ene siyabona ukuthi uyileli shona elafunda isindebele angeke ukuthi kwabulawa 40,000 yamandebele ube lokhu busy ungumuntu omdala mpela onamanga ube busy ngokuloku supportana namashona webaba awuzame mpela ukuthi nawe ngelinye inani kubonakale mpela ukuthi uya phuma entweni yamashoni, phuma entweni yezana. Okhulumayo ngochomo kuyithelayo wansuku zonke ohlele ekhuza nsuku zonke ethi yekela amanga, yekela ukuthengisa abantu bakini mangabe uyindebele langempela. Iyasicasula lento futhi iyasinyanyisa. Abantu abethu abasebenza ezindlapwe ngenxa yakho, yonke indawo ngamashona yakho nawe olokhu ujutshwe ngesithubo sezana. Khumula leso sithubo ugqoke elakini ibhethu lesindebele, wena mdalo ngenangqondo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukwethulwa kobufakazi bokudinga ukuthi owayengumongameli welizwe uMnumzana Donald Trump wajojozela na ababefuna ukugenqula uhulumende luyaqala ukuthethwa ngolwesithathu. Amalunga ekomiti le awavezanga ukuthi ngobani abazabizwa ukuzokwethula lobu bufakazi. Kambe uTrump uzaphunyuka na? Sibuze isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Raphael Mthombeni.
Mina ngilokhe ngijinga nje ngisitsho ukuthi yikuthi nje yena umntwana nje ongathule enhlahla yena uTrump. Kodwa ke eqinisweni sibili akulanto yakhe elungileyo la, ngoba ngatsho lokutsha kwesinye isikhathi ukuthi nxa kuyikuthi ama-lawyers akhe ayakasebenzi, kuzamele ukuthi akazame ukusebenza sibili kanzima ukuthi amdefende entweni le. Into le iqabene sibili kakhulu. Okumele kudingisiswe ukuthi yena wayevele efuna ukwenza ngamaphepha la information leqhakathekileyo efihlakeleyo egcinwa ekhaya lapha etholakala lasetafuleni lakhe. Soke ke i-evidence ikhona sibili. Bebezama ukuyivala, angithi kwathi khona lapho sokusetshiwe wase kukhanya sekufakwa amaphepha lana ekhangelwa ukuthi kambe angabe ebanjwe ngubani, akhangelwa ngubani, ekhangelwa i-FBI laba bezomthetho. Yikho ke la ma-lawyers akhe asesithi wona hayi kakukhethwe umantshi lo omkhulu ozawakhangela i-special master le master. Soke ke lwalundoda abamkhethayo akusabonakala ukuthi ungundoda ongathi ubona kungelacala. Yena waye ephiwe ukuthi ungathi ulungile ngulwano ujaji omncane usisilwane.
Kodwa siyabona yena uMnumzana Trump, ubona ungani ubufakazi obukhona kulakho yini ukuthi agcine enqoba emthethwandaba kudaba lolo?
Ngibona ngathi kasoze ayiwine futhi phezulu laphana, ngoba ungakhangela phezulu laphana kuvele khathi esikuyaxeka khona phana. Kuxigiswa yini? Amadoda onalala labo mama bonabana badabukele phakathi labo khona laphana khathesi, ngoba bakhupha lo mthetho i-Roe versus Wade liyana kwabakhathaza. So ukuthi kungabuyiswa le ekaTrump le bafike laphana bamsekele, angiboni, angingazi njalo, angiboni njalo. I-evidence ingathi icala abalimangalayo laphana bamangala ukuthi ikhothi leyani i-circuit court ayenzanga kuhle umsebenzi ukuthi izame ukumisa lokhu yani okwakufakwe ngujaji omncane. Labo sebefuna ukuthi le ikhothi enkulu imise labana abe-circuit ojaji abayi-3 labana. Manje akusoze kwenzakale khonokho, angiboni kusenzakala khonokho, ngoba bafake ibala elibi laphana bona ama-lawyers aka-Trump ukuthi bathi bona uTrump ulemvumo yokuthi abe lawo amaphepha lana ngesilungu lokuthi he is entitled to possess those papers. Eqinisweni ukuthi ayisilo qiniso lelo, amapepa lana ngakuhulumende lana asiyoka Trump. Imbuzo yakho yena le mbili mbona ngathi baba Gandhi ngingayiphendula ngalolu lolo hlobo ukuthi evidence ikhona konke kukhona ukuthi uzabotshwa hayi lapho ngizamelela into evele ngimelele yona leyo ukuthi ngibone ukuthi ubotshwa njani.
Hello ke ngumnomzana Rafael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seTexas. Nanso ke ingxoxo yomhlabeleli othiwa ngoJuice elo Ezra Jesus Banda.
Ukule ethanda ezomculo njalo wayecula kakhulu ekwaya esikolo. Yike lasizwe imbali yakhe.
Mina ngikhulele eLobengula, eNyolobengula. Thina emulini yethu sathathu. Yimi okuqala. Amankazana sibabili, umfana oyi-1. I-primary education yami ngiyenzele Church Primary School and then secondary. Ngafunda eNjube High School. Mina ngisebenza lo Alex Mhlanga abamza bethu ngabanzi. Ngiphinde ngisebenze lo Johannes Mhlofu abambiza ukuthi ubabe.
Sekhulile sefuna ukuzindezela umculo wakhe wazitshintsha igama wazipha asebenza ngalo wezomculo.
Igama lami lokucula nginguJuice Majusana, i-stage name yami. Mina angizibizanga wonke amabizo lawa ngiphiwe. In fact uJuice ngamphiwa eGoli lokunye nje kwakwenzakala nje kuyiphathi nje abantu baphonga ukuthi juice because nganginathi juice but wakuhambelana lebizo lami njengoba nje iqalisa ngojuju. Majusana ibizo lengingaliphiwa ngumadlela angazi wangibhala kanjani.
Majusana uthi wangena kulomculo weDisco ngoba iqulwa kunjwa ngabanye
abantu engabathandayo kakhulu. Ngikhula ngudenshanda dalo mchithi le Patricia Majalisa yiwo abantu abangi-inspirayo kakhulu kakhulu music. Manje vele ikho ngithanda kakhulu iSplash lami ngathi hayi ngcono ngihlabele lami into enjani engithanda ngi-understandayo. Ikho namhlanje ngihlabela i-disco Splash.
Juice uyatholakala njalo senamadlalade awacindezelayo.
Mina ngilama album amabili. Elokuqala i-album lithi bayakhuluma, elesibili sijayizisa abantu. Umculo wami utholakala ku-Instagram, ku-Facebook, la ku-YouTube. Ngibizwe elithi Juice Majusana Music, la ku-phone yami 071-754-6915.
Oh, Junior, we are cool about some Tulo. Jalo, we are from Blessing Down Tulo Tarasa, we are disco. Who choose me, Matusana? Take a Ramu as a Jesus band.
Siyabonga Ezra Chisasvanda esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.